Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 28 mpandula 2021 u Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokulokuphithizela kwamabandla ezombusazo ikakhulu ibandla lezanu PF phambilini kokhetho oluzayo.
Kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi abantu beZimbabwe bayavumelana ukuthi ukhetho lungenzakala kuhle, abakhethileyo bekhetha abamkhethileyo abe nguye ongena esikhundleni, ilizwe liyaba nenguquko.
Umanisipala wakoBulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibhajethi ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus.
So ama-meetings amaningi amanye azayenzwa ku WhatsApp ma platforms ahlukeneyo aku virtual amanye njalo lo sizayenza in person sinanzelela inamba le ekhulunywayo ngokhulumende uthi sinanzelela.
Izisebenzi zenkampani yeMonarch Steel koBulawayo ezamizwa umsebenzi lokhu zingakaphiwa imfanelo yazo ngemva kweminyaka eyisithupha.
Kwakuthiwe iMonarch ibhadale abazali laba imali engange 63,000 US dollars.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwamabandla ezombusazwe ikakhulu ibandla lezanu PF phambilini kokhetho oluzayo. Ibandla leli belilokhetho lwezigaba ama-district elizweni jikelele lapho okuthiwa kuqhamuke udlakela kwezinye indawo. Iphephandaba le-Newsday lithi sokuvele mgceke ukuthi kulamaxuku amabili kubandla lezanu PF. Elinye lisekela umongameli Emmerson Mnangagwa kuthi ngakwelinye icele kube lelisekela umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Kumabandla aphikisayo lokho kungani akuqokozeli kangako ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 oluvimba imihlangano yamarali eyandise ukuba isibambile ngalesi sikhathi sokusele umnyaka owodwa lenyanga nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda owake wamela ibhinga edale lephalamende engowebandla le-MDC Alliance. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Siyabonga ngalokho okwenzakala edale okwenza ukuthi u-Vice President we-MDC Alliance ubaba uTendai Biti ebuyele ephalamende labanye bakhe. We hope i-member ye-Politburo engubaba u-Advocate Jacob Mdenda uzakwenza okukhulunywa ngamadale. Ngoba amadale akhulume okusobala ukuthi akungeke kwaba lenyoni ehamba iye kwakha isidleke isakhela enye ukuthi ibuye izokhipha amaqanda ayo lakho konke ngabe ikubuthelele ngaphakathina kwaleso sidleke ngoba yikho esikubonileyo kusenzakala. Kodwa siyakwazi njalo ukuthi emadale sisese le ndaba zethu ezilokhu zikhona ukuthi hambe i-Supreme Court judgment liyana yenzakala ngalowana umnyaka yathi yini sokufuza ukuthi kube labanye abantu abasuka kwamanye amabandla bezoxotsha abanye abasebandleni lawo. Kusemthethweni yini? Yikho kwathiwa i-Supreme Court yini? Leyo mbuzo ilokhu ikhona kayikaphendulwa. Yikho okwenzakalayo. Kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi abantu beZimbabwe bayavumelana ukuthi ukhetho lungenzakala kuhle, abakhethileyo bekhetha abamkhethileyo abe nguye ongena esikhundleni. Ngeni ilizwe liyaba lenguquko, wonke umuntu usefuna inguquko. Yikho okwenzakala yakhathesi eZimbabwe ngaphakathina kwepolitiki. Thina njenge-MDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa mbona ngani sesiqine ukwedlula akade siyikho khona izulu. Namhlanje mbona sesiqine kakhulu kokuthi kungangena noma ngaphi. Bona ngani phakathina kwabantu abalithumi uzathola ukuthi abayi 8 out of 10 uzabathola ukuthi bavumelana ukuthi izinto eZimbabwe kazibanga kuhle. Ababona okuchiyeneyo balutshwana. khona lokho yikho esesihamba lakho ngoba sifuna ukulungisa leli lizwe ukwenzela ukuthi konke okuphuma ngaphakathi kwaleli lizwe akulandaba ukuthi ithimba yetsholotsho akulandaba ukuthi izinyamazana zewa nge-National Park akulandaba ukuthi lilitshe lemtoko okuphuma phansi komhlabathi lo kakubuye ebantwini kungadliwa ngabalutshwana lokho ngalokho siyavumelana njengabantu beZimbabwe
abanye bathi kulakho ukuba lohulumende womanyano phakathi kwebandla lezanu PF lele MDCT ukubona kuliqiniso yini nxa ukukhangele wena
ngikuthatha kuyikuthi kuyafana lokuthi khona uthi wena izanu PF izamanyana lezanu PF akusoze kwenzakala lokho okuya kwenzakala nami okwakuqala bakhona phakathi na kwezanu PF abayi faction phakathi na kwezanu PF abangavumelani lendlela izinto ezihamba ngayo kathesi lokho ngokwakuqala so izanu yona ngokwayo kayimanyananga so ukuthi emanyana lokuyizanu nywana lokhu okuncane okubunjwe ngenye faction ambona ukuthi mina bazavumelana la mbona ngani uzayehlula ngoba izanu lezanu ayengeke yamanyana yona izanu enkulu ingazange vele ibe lokumanyana phakathi nakwayo ngiyabona uyakubona okwenzakala eMtare okwenzakala eBindura okwenzakala eGokwe kwenzakala indawo yonke lapho kungani khona izanu yikho ekhokhelela khona kumbe lapho ebusa khona uzathola ukuthi akula kuzwisisana ngaphakathi nakwayo izanu ngokwayo Now lokhu okuyinto kwabo abakulungisayo kwabo Monzora nabo bani bani abanye othi ngabaqamba amabizo because bagcina sebenthethisa kwelinye ilanga ngabazwanga but bonke bona labana ngobuningi babo abangeke baba lesivumelwano sokwenza uhulumende womanyano ngoba uyabe ngaso uhulumende wemanyano uyabe lokhu enguhulumende lowana oka 2018 ongela amaresults
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo wake wamela ibhinga esigabeni seMathebeleland North edalela iParliamente engowebandla le-MDC Alliance. Umanispala wakobulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe i-budget ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus. Phansi komthetho wezabelo kumele uZulu aphe imbono yakhe kungakahlelwa i-budget yomnyaka. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Moses Mpala uthi ukhangelele ukuba kuhluzwe indaba zokutholakala kwemali yokuthuthukisa imisebenzi ethile enjengokutholakala kwamanzi lokunye.
Esh ya lapho mina ngikubona kwami i-budget enkulu belimelingene esibhedlela. Ngibona ngani emaklinikhi kulapho kulohlupho khona. Emanzini lakho athi iyadingakala futhi imali.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi sebaqalile uhlelo lwabo lolu.
Siyananzelela ukuthi njengedolobho uma umnyaka uphela siyalungiselela i-budget yomnyaka obuyayo. Ekuqaleni siqala siphe i-review of i-performance yedolobho. Siqeda lapho bese sicoxisana lezakhamizi futhi besiphe ama-priorities bese sikhuluma njalo ngokuthi umnyaka obuyayo sifuna ukuthi siyenzeni. Okwakathesi sesilungiselele ukukhuluma lokuxoxa lezakhamizi, sinanzelele ukuthi sisesikhathini se-COVID lapha ufanele sinanzelele khona ukuthi asimemekethisi i-COVID edolobheni. So ama-meetings amaningi amanye azayenzwa ku-WhatsApp, kuma-platforms ahlukeneyo, aku-virtual. Amanye njalo sizayenza in person, sinanzelela inamba le khulunywayo nguhulumende ukuthi sinanzelele.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi unxusa abantu ukuba baphatheke kuzo zonke inkundla zebulenjini baphanyeke imibono yabo.
So sesiqalile siyanxusa abantu abahlala kokulawayo, izakhamiza kokulawayo, ama-stakeholders ukuthi abuye exoxisane le-council, axoxisana le-council ukuthi ezwe ukuthi i-council ibisenzani khona sizaba lokuzwisisana ukuthi kuyini esifisa ukuthi kwenzakale edolobheni. Qathekile ukuthi sibe le-budget esivumelana khona, sibe le-budget eyaziwa ngumuntu wonke. So siyanxusa izakhamizi nama-stakeholders to join these meetings.
Umsekeni lika mayor wedolobho leli uCouncillor Mlandu Ncube uthi njengeCouncili bayezwa insolo abalazo ngalezi nkundla zebulenjini ngokunjalo bayazilungisisa inkinga ezikhona.
Sicela izakhamizi zakoBulawayo ukuthi siphatheke kulolu hlelo, sizwile indaba zabo zokuthi hayi ngani kabaphatheki ngodaba lokuthi si-consultane ebulenjini. Ngakho-ke njengezithunywa zabo sisakucubungula lokhu sibone lokuthi how safe can it be. Siyazithembisa izakhamizi ukubana hhayi sizakhangela izikhalazo zabo, njalo sicela ukuthi hayi kabalungele ukuthi lolu daba luqhubekele phambili.
Ikhansili yakoBulawayo ithi ngomnyaka odluleyo basebenzise inkundla zinye zebulenjini ukuthapha imibono kaZulu ngebhajethi ka-2021, konke kwahamba kuhle. Ngakho-ke lo nyaka babone kufanele ukuzisebenzisa njalo bekhangelele ukuba uZulu uzaphatheka ngobunengi. Ngakwelinye iqele uZulu uyazisola inkundla zebulenjini ukuba aziyi kuthapha kuhle imibono yazo, kodwa uyamukela ukuba akula ngenye indlela ngaphandle kokuphatheka kuhlelo lwebhajethi ka-2022 ekhangelele inguquko langendlela zokubuthanisa imali yokuthuthukisa izibhedlela namakilinika ekhansi imigwaqo lokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izisebenzi zenkampani ye-Monarch Steel ezifika phose amachumi amahlanu koBulawayo ezamiswa umsebenzi, lokhu zingakaphiwa imfanelo yazo ngemva kweminyaka eyisithupha. Lolu daba soluphethwe inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU. Sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Owen Mthobi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Zithe sezikhishiwe kwakumele kube a retrenchment package abazitholayo, kodwa inkampani ayisazange yenza ngendlela okumele yenze ngakhona. Yathula kayisahambisanga ama-retrenchment package yabantu abazali laba ababesebenza e-Monarch Steel, ngoba laba bazali babesebenze e-Monarch Steel ubune abanye owaseva isikhathi eside, wasebenza isikhathi eside ule 41 years. Usetshonile ke lowo muntu njalo sokusela abantwa bakhe, yiwasebelwela le imali ngokwamanje. So engimnanzeleleyo ole minyaka emncane ngingathi ule 25 years. Wayele waba le 25 years esebenza eMonarch.
Ngeyiphi imizamo eseliyenzile ukuthi lilungisise lolu daba?
Lolu daba lwathathelwa amanyathelo kwaba lamanye ababengamalunga e-union yezimthawu ababuya ukuzocela usizo abadala, bacela useceleni kwabo usizo. Kwaba labanye ababe ngamalunga enye i-union abathi neyo sebeceleke usizo laphayana kuma-union lawa. Ikhampani uMonarch Steel wasehamba e-NEC, yase wasehamba e-Labour Court. Bonke laba bantu from kusukela e-NEC kusiye e-Labour Court kwakuthiwe iMonarch ibhadale abazali laba imali engange $63,000. Owayengu-HR ngaleso sikhathi, ongu-HR weMonarch engu-Obvious Sibanda, ongu-HR we-Tracker Products engu-Mangena Bekezela Mangena. Okwenzakalayo ukuthi u-HR weMonarch Steel ongu-Obvious Sibanda, ongu-Mr. Obvious Sibanda, wasevuma ukuthi uzabhadala imali yabazali. Kwasekusenzeka-ke ukuthi kwasekubuya lowu uMangena onguye engathi senior HR ngoba engu-HR we-Tracker Products. Wasesithi yena no, cha, ayenzewa leyo ndaba ngoba uMonarch Steel engumntwana we-Tracker Products. So uMonarch Steel is not a legal entity, akawopheki ngoba liphopha umntwana kodwa umnini muzi nguye kumele ulecala. So bathi bona kumele siphuphe umnini muzi hayi umntwana. yikho okwenza leli cala laba lohlupho ngoba kwasekubuye i Supreme Court judgment eyayenziwe eyayisivela khona le Supreme Court ihanjiswe yile union ineu le Supreme Court judgment yayisithi no Monarch Steel ayingeke ibotshiswe ngoba ingumntwana kumele kubotshiswe umnini muzo ongu-Tracker Products. So lolu daba yiwo amanyathelo ayesethethwe already. Kulawa manyathelo-ke amanye asethethwe kusalokhu sisalokhu esisazama ukuthi sihlalisane phansi labo abemonaki sibone ukuthi yiphi indlela esingahluza sibonisane ngayo ukuthi abazali laba bakhokhelwe imali zabo.
Umnumzana Owen Mthobi Moyo yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. iStudio 7 ayanelisanga ukuxoxa leziphathamandla zenkampani yeMonarch Steel.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi oTshikitsha sebedala umonakalo omkhulu begebha indawana yonke emalokishini ahlala abalutshwana abakobulawayo afana leMahajula emhlangeni leKhilani. Izakhamizi zeMahajula zithi oTshikitsha laba sebesemba emsamo kanye wemizi yabo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi umnini webhawa elithiwa Push Power umnumzana Prince Moyo nezisebenzi zakhe ezimbili ubusisiwe Moyo lo Michelle Masuku batholakale belecala lokwephula imigoqo ye-COVID-19 ngokuvula ibhawa bahlawuliswa imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amabili i-$20,000. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani linjani balaleli beStudio 7 labasakazi beStudio 7. Lifisela impilo enhle evelela kuSomandla. Bakithi mina ngiya kuSibangilizwe, Sibangilizwe, Sibangilizwe, Qabuko Nkomo, siyakudinga. Sikhulule lomqondisi, lomqondisi bantu, sikhulule nini. Ngabe kuyenzakala, ngabe kuya ngami. Ngabe Sibangilizwe, lomqondisi liyabambana libe ndawonye, libe into yinye, libambane libe ndawonye bakithi, libe into yinye enxenye lingasikhipha eGibhite njengabantwana bako-Israyeli. UNkulunkulu wabakhipha eGibhite wabafaka eKhenani. Lathi sibe lethemba lokubona uNkulunkulu uzosikhipha eGibhite ngoba amakhosi siyakwazi ukubona ahlelwa nguye uJehova. Asithandazeneni bantu bankosi, asithandazeneni bantu bakithi, siphume kuleyo Gibhite siphakathi kwayo. Sikhuleke nini sibidli, uNkulunkulu uzaze sizwele. Sikhuluma nje siyalidinga thina singaphetsholotsho, siyalidinga, siyalidinga. Asiliboni konke okwenzakalayo, kuthiwa kuyabhalisa ukuvota, asikuboni thina konke khona lokho, kodwa sikhona lapha nje etsholotsho. Izinto eziningi-ningi ezikhulunywayo khonapha esizizwayo emsakazweni asikaziboni ngamehlo. Icho ubona ama-campaigning la enziwayo, sibona ama-campaigning ayezana yiwe siwabonayo kuphela, kodwa okuningi vele ayi lokhu bakithi singakaboni lutho. Athi siyalidinga ukuthi libuye endaweni esihlala kizo.
Ye, ngibingelele, ngibingelele kustudio 7, ngibingelele kustudio 7 kubasakazi bonke abathandekayo, okhulumayo kuyitholela kwaNgoba Mhlwazi elikhuluma lisetsholotsho, endaweni yaseBhubhude. Ngithi thina singabahlali baseTsholotsho bakithi sihleli njalo ngasonke isikhathi sizibuza umbuzo engaphenduleki ukuthi kanti thina intuthuko sizaze siyithole makwenze njani njalo futhi kanti thina sikweyiphi i-level yeclass yokuphila emhlabeni wonalowo umhlaba ongamthwakazi ngoba eqinisweni ngendlela engibona ngayo asinakwa asilamanzi akulamadamu imigwaqo kayenziwa imigwaqo kona manje mawuthi uyabheka imigwaqo yethu nokukukula kona kwane kwakusenziwa kwakuyi grade igugula kusayenziwa kungamagodi godi kanti itharizo fakwa nini makwenze njani nalwana umgwaqo osuke Plumtree ubheke eTsholotsho siye Victoria Falls ngoba that road is the international road okufanele ukuthi ngabe kuthiwa ama-tourist ayahamba kuleya ndawo ethi ukuthuthukisa abantu bakuleya ndawo ngoba abantu ama-tourist ihamba laphayana kuyakufanele ukuthi abantu bakithi betholakale besiba nama-opportunities zokuthengisa izinto ababenazo so but ngendlela engakhona ukuthi asinakwa thina njenge-government i-government isilahlela izandla isitshela ukuthi thina mhlawumbe asi-exist kwenye iplanethi asi-useless ngoba mhlawumbe asinazimoda ngabona besicela ukuthi khona lokhu kudlule imessage le ifundwe i-government akabe kwazi ukuthi sikhona siyazi-exista nathi siyayidinga intuthuko nathi siyayidinga imigwaqo letara njengakwezinye indawo hhayi ukuthi itara besiyibonela kwezinye indawo thina sibe singelatara ngiyabonga
ngiyabingelela kwi-studio 7 ngenjabulo kuloo ndaba leya umqondisi moya le esihluphile liyawekela umqondisi moya ekhampeni abantu laba umvaleni
ngibingelele kubasakazi baka-studio 7 nabalandeli baka-studio 7 kanti bakithi indoda ekhulumayo le umoyo ngokuzala izala elibani mina abantu ngizothanda ukukhomenta kakhulu ukugqugquzela abafowethu abaselizweni nabangaphandle kwamazwe ukuthi bafowethu isikhathi yiso lesi okumele sisukume ngobuningi siyovotela ikusasa lethu bese ngigxila kakhulu kulabo abaphesheya kwamazwe ngithi bafowethu asisukumeni ngobuningi sidimandeni i-diaspora vote siregistreni sivote ukwenzela ukuthi sibuswe inkokheli nathi esisikhethele yona ngiyabonga
Salibonani bakamthwakazi salibonani mahlabe zulu ngiyalibengelela lonke labaphethe istudio 7 mina engikhulumayo ngomfazi ompofu ngisuka enkayi kungizwisa ubuhlungu bangisizwa ngendaba le yokuqunywa kwelizwe phakathi iZimbabwe ngibona abayiphikisayo le ndaba ngabantu abasha kanti ihistory kabayifundanga yini bona abangizwa beyiphikisa le ndaba le ngabantu okuzwakale ngani bathi bona abafundi abayesikolo but at the end of the day kabafundanga lutho ihistory kabayazi angisuye mina owemthwakazi hayi mina ngizimele ngiseBotswana lapho engikhona ilizwe leZimbabwe kwavela kwaphambaniseka khona phana ngama-1980s ukungena kwamgabelo onkomo kwakufanele amadoda lokulowo lalowo ayekibo ayekwakhe ilizwe lelilahlanganiswa ngamakhiwa esehlule amandebele bathatha babahlanganisa amandebele ayewodwa ngapha emadepheleleni yikho kuthiwa kule Midlands amashona ayewodwa le emashoneni bele nkosi yabo amashona khonale ngapha amandebele ele nkosi yabo ngapha kwakuvele kungacelelwana kungahanjelwana ilizwe leli vele lalikabili kwakuhlezwi njalo thina sikhuluma ngehistory silandela ihistory hayi khona ukuphokuphikisa nje into ongaziyo bengithanda sibili ukuthi ke ngiyilandise kakhulu indaba abantu bayizwisa abalalela uStudio 7 manje ukuthi angithi sibanengi ufale sithi gaga kuma audio ukuze sinike abanye labo sizwe imbono yabo
sanimanani ngiyalibingelela lonke kuStudio 7 ngibingelele abasakazi bonke ngibingelele isizwe sakomthokazi sonke ngithi mahlabe zulu kuyabongeka ukuba sinomsakazo owakithi waletha izindaba zakithi ngendlela efanele yikho isikhalo enginazo yilesi sokuhlukunyezwa abantu beshoneni uma thina ekuhlukumezekeni kwethu sikhala ngenhlupho esinazo kuthiwa thina siyabandlulula kodwa bona bengabheki ubandlululo abalithwese phezina kwesizwe sakomthwakazi uma lolu bandlululo lungekho kungani isizwe sakomthwakazi ilizwe selabuswa isizwe esiyi-1 for 41 years uma lolu bandlululo lungekho so kushuthi thina kudala sibandlululwa sincindezelwa kungakho bahlale esihlalweni for 41 years yikho ncenga abantu bakomthwakazi namhlanje izizwe zonke abakomthwakazi niyazazi nabo bonke abakhokheli abangaphansi kwabo MDC nabo ZANU PF kuba siyeke ukusetshenziswa abantu bakithi asiphumeni entweni zamashona senze into engeyethu silandele upresident esesimphiwe uNkulunkulu president on a vision president his excellency Mqondisi Moyo ubaba onguyo sethuni ukuthi ezokhulula isizwe sako sakomthwakazi njengesizwe sakwa Israel asikhokhelele enkululweke yikho ngithi sonke asiphumeni senze okwakithi silandele imilayelo yakomthwakazi nansi inkululeko efikile ngiyabonga abantu bakithi zethemba inkulumo yami izofundwa nami emsakazeni
studio 7 abalaleli studio 7 abasakazi bonke nje sibathi phecephece ngamagama abo bonke uNtunkamili uChris Gande ubani bani osithandekile Mhlanga awu bantu libaninga ngiyesibenelise lonke zizweni liqanjiwe lonke ukuthi liyabonga ngomsebenzi omuhle kangaka elisenzela wona namhlanje oze ngizitsho ngebizo ngilesicelo sali odi ukuthi noma kanjani balwe bemfisa ukuthi angathi zifika njani ezindlebeni zezisebenzi zikahulumende eziphezulu kulohlupho endaweni esihlala kiyo indawo enhlala kuyonza iqhamba imguza iward 11 kulokuganga okunye okwenzakala okumangalisayo abantu bathengisa iganga likahulumende bethengisela abantu ngama 8000 rands iganga just iganga elingazange lifakwe lutho 8000 rands nxa bekhuluma bathi hayi ngabantu bezana uPF sizobhoost iphart ukuthi koni zawina anguzwisisi ngoba abantu bezana uPF kathi iphart ngeyabo obelief gawule labo chuma alibezi ukuthi bayisapoti iphathi abayisapoti ngokuphiwa ulutho bayisapota ngekhanda kuphela ukuthi iphathi ngeyami lengayijoyina
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika uMongameli Joe Biden izolo uhlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ethiwa yi-booster shot eyesithathu. Amankampani alungisa amajekiseni athi Johnson & Johnson le-Pfizer asephiwe imvumo yokuhlaba abantu abaphezu kweminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 ijekiseni yesithathu. Lokhu kukhangelelwe ukwehlisa amathuba okuthelelwa igciwane le-coronavirus ikakhulu kulabo asebekhulile. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona.
Ya lapho esikhona e-Indiana le ndawo eseduzane isimo se-corona sibi kodwa kasisibi njengakuqala. Ngiyabona ukuthi abantu abaningi sebahlatshwa. Abantu abaningi sebehlatshwa kokuthi lanxa usuthe wayibamba ngiyabona iningi selisila lingazange liye esibhedlela kodwa-ke kuyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ngoba kungaphinda kubuyele futhi sokuloku amagavena la ma-mayors beya-up bebhekisa le ndaba ukuthi-ke ukuthi uthathwa amanyathelo okuvikela ukuthi lo mkhuhlane ungabuye umemetheke njengalokhu ya.
Abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle yokugqoka ama-mask lokuqhelelana lokunye okunjalo?
Abantu abalandeli imigoqo kodwa so abanye lokho bengathemba ukuthi into leyo ikhona mhlawumbe abanye bathi ngezomba ngazwe abanye bagijimisa ukuthi amalungelo abo labantu ababo siyinto nje esingumphica isiyimpica badala akusazi ukuya phambili emuva kodwa-ke laba iningi labantu selahlatshwa futhi liyatshenisa ukuzama ukuzivikela kodwa nganxanye futhi kukhona abakhanya nje bengagqize qhakala mhlawumbe kaze lusile so asazi ukuthi kuyazala nkomona kodwa-ke sikhuleka ukuthi akusoze kube kubi njengalokhuyana oke sike sakubona. Ya hhayi yikho lokho-ke okungapha e-Indiana le Midwest nje engubonayo. Ya
umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalane seZimbabwe esihlala esigabeni se-Ohio ngapha kwele Melika. isikhathi asisavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokulokuphithizela kwamabandla ezombusazwe ikakhulu ibandla lezanu PF phambilini kokhetho oluzayo. Umanisipala wakoBulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibudget ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.